kuza abanzima ukuthi sibili amanye abantu bakhampeni kodwa sikakhangela ukuthi siseqinisweni izanti yebi nangwayo ngoba yiyokuzayo yona ibhizi yakhampeni ikhampeni anjani uzayinanzela ukuthi banama-programs engazokuthiwa hhayi kule steshini esiyavulwa abantu esezisa bayabuthi abantu bayayigcwala khona phana zokuthi abantu bayalamba umfesilehlabo uhambeni ya izipho ebantwini abadbekayo abantu bayayigcwala so izanti yebi ukhampeni ibhizi yalongakhangela sokuhla basokulaleku ezobulenjini kodwa langapha ku-local media babebhizi bebekhampeni so ke kuza-affecta kakhulu ngoba laba abe-opposition bavele uzame kancane ukuthi uthi uyavothi uzokuthi usephula imithetho enale COVID-19 so ke kulamahlansi aphezulu kakhulu ukuthi kuza-affecta sibili impumela e-election okuzenza ukuthi izame into zibe lula kuyo ngoba wena ngenxa yabuthi zi-taken advantage of this situation.
Mnumzana Ndlovu, ngokubona kwakho khona lokhu ukungabi lama-rally lokunye kungaphazamisa na impumela?
Mina kanti ngikuthola kunzima kakhulu vele ukuthi ngikhulume nge-election ngizokudisappointa mpela ngoba ngokubheka kwami emuva osokwenzakela ama-election kungenza vele ngizibuze ukuthi ukukhampena khonokho kuyanceda na ekunqobeni kuma-election or yikuncedisa izano ukuthi ithi yona kube ne-election then bese beqhubeka phambili lokhu bebuza. So kunzima kimi vele nje ngiyabona nje ukuthi under normal circumstances phela bekabe kuyikuqila kwezano ukuthi sisebenzise umkhuhlane ukuthi yona ibikhampela kwaye bengakhampela. Sikhuluma ma izinto zonke ziright. Kodwa eZimbabwe sibheka imbale yokhetho vele whether kwenzakaleni ekugcineni esikutholayo ukuthi laba baku-opposition so kufuze bayicomplaine ecourt eranwa izanu ukuthi this was not fair. I-court eranwa izanu bese idecida ukuthi hayi siyezinto ezenu but ama-vilevena akuphi phelele lapho kuqhutshekele phambili. So inhliziyo yami vele ilokhu ibuhlungu namanje uma ngibona ama-opposition parties egalisa futhi ukulungiselela ukhetho ngoba angazi ukuthi what new thing has happened eyenza ukuthi bathi bona this time sesingena kwi-election sizowina.
Wena-ke mnumzana Sibindi, uyavumelana laye yini lapha uNdlovu ngalokho akuthiwa?
Kwele eqinisweni ubaba uNdlovu ngivumelana laye ukuthi izano ilobugwelegwele obokuligama lelihlini lapho ophikisa njalo ngiyavuma ukuthi langa izinto zivele ziright zonke le COVID ngekho yikho abakwenzayo kodwa-ke engxenye lapho mina engakutho engxenye leyo ndlela singathiyana khona kakhulu ukuthi lanxa kunjalo nakukhola ukuthi abantu bezimbabwe asiqineni siloku siya khona kuma-election kungani siso njalo khona ubugwelegwele bezwayizano exposed kodwa-ke ilanga lizabuya mind ungakhangela i-Africa sesibe lababusa abanye o-Arab Moi ngale Kenya singabakhumbula ukuthi abadoda berika besenzani saba labo banda bemalawi ngakhamuka uzibanda barika labezinto ezininginingi ungasuke ngalapha eZambia ungene ngale kube Nyerere into ezazikhona zisenzakala kodwa kwelinye ilanga isimangasenzakala so engakutho yikuthi abantu singadangali asiqhubekeni lanxa sisazi uNdlovu ngathi izani ya-rika kodwa mna into abantu hhayi singadangali enxa yokuthi okunye okwenza ubona izani layo ungathi iyabusa kakhulu abantu vele abaningi sebadangala ngoba kanti sesixa siyavota ukuthi awuvota abantu about 20% siya ku-30% kusho abantu abaningi sebehlehlele emuva ngokunjalo-ke sokuzenza izane futhi bele upper hand so ke mina I still say hayi uNdlovu mbela uthi izane yarika kodwa kabantu singahle siyelala asiqhubekeni sifuqana la mina yiwumbono wami.
Nanti udaba Ndlovu, uyamuzwa lapha uSibindi uthini wena ngalokho?
Ngiyamuzwa uSibindi kodwa ukuthi sisebenzise ithemba elingenamano amano awokususa abantu ababusa ngenkani ithemba lihle kakhulu but okwenzakalayo ukuthi awusangeke ubuyele futhi ku-electorate yethu wena abantu yabona sebedangele manje abasafuni ukuparticipate into eyenzakalayo vele emntwini angathi uyazama ulutho ayehluleka ugcine sedangele angasafuni ukukwenza khonokho esedanile bese kusho bane aphat bese sithi akuvote 20% kuphela and this is not right. The thing is abantu ma kufuze bakholwe ukuthi into iyasebenza akufuzanga ukuthi ifeyile ka-10 ingafeyila ka-10 vele ichance yokuthi uzokuyiphikhe futhi singawasebenzisa ama-case e-studies abo-Daniel Arap Moi nabanye possibly environment zakhona zaye zingafanani asikaze sikuzwe lokho okwemilitia le yezanu le khona le kukhulu kakhulu kuyedlula zonke lezi ezinye izinto esingazibheka so ukuthi i-opposition parties ibilokhu bera so ngantu ama-professional opposition parties ukuthi nabo they just have to participate kwenza ukuthi bathole amazwi khonapho but bekwazi ukuthi at the end of the day into leyo vele izothathwa izame whether kuthi e-COVID umbawula COVID sobese siyisebenza njenge-excuse nje i-COVID asithiyeni COVID sicabange ngama-in actual fact perhaps we should be thinking of ukuthi how do we use COVID ourselves to to take over from ZANU-PF. I would see, this is Tatang, I would go to a campaign. The question is that follows it. If Ben Vunyedwe, who campaign? The who's going to make sure we're in?
Yeah, Nantu Tava, Mnum Zanasbindi, Eskati, Sazangan, Luang Mango, Ungati Fasa Fasa, Osipimbona.
Yeah, and I go to a good mina undom, Bella, which is ZANU with Kalkula Mani, and this kind of my tactics are 7 side. A tactic is a great game, and I'm ZANU. Yeah, I'm before I'm a political party. Kolongo sengunanzele ukuthi sibili siyeqinisweni kuyindlela abayenza ngabo ukuthi fight iyetelori ngizulo bese tena uqathela ukuthi abantu bangabambana bangabambana njani engathi strategy ukuthi abantu abazamana nama ama political parties zongamileyo opposition akazama ukudinga i common ground bake babe ndabonye.